Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uIvans Zininga umesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-27 Mpandula 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukukhethwa kwesinye njalo isihlobo sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Martin Rushwaya ukuba unobhala kamongameli ukuba siba lukhulu kamongameli lekhabhinethi kudanisa abanye.
Even noma labo abanye abantu ababesebenza kulawo departments akekho oyabezenisa ukuthi abakhuze labo ngenxa yezizathu zokuthi bayazi ukuthi automatically laba they are directly linked to the president.
Umanisipala wakoBulawayo uzasungula uhlelo lokudobha ingcekeza lokubutha izibi kuleli dolobho kusukela mhlazi ku-1 ngenyanga ezayo.
Kuluhlelo oluhle kakhulu lolu esibona ukuthi luyancedisa kakhulu izakhamizi. Luke lenziwa futhi kulomnyaka ophelileyo sabona abantu bephatheka kilo, kodwa nxa seliqhubeka lusenza sibona ngathi kuzancedisa kakhulu ukuthi abantu bananzelele ukuqhatha kokugcina idolobho lihlanzekile.
Inhlanganiso elwela ilungelo labathandana bengabobulili bunye eGirls ithi liyanda inani labathandanayo beyibulili bunye ezikolo, endaweni zokukhonza lezinye zonke indawo zelizwe jikelele.
Abanye badalwe bavele banjalo, it's not by choice, abazikhethelanga, kodwa kuzoba labanye abantu abakwenzela ukuthi bafuna imali.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ukukhethwa kwesinye njalo isihlobo sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Martin Rushwaya ukuba ngusiba lukhulu kamongameli lekhabhinethi kudanisa abanye. Urushwaya ngumzala kaMnangagwa njalo enguyise kankosazana Henrietta Rushwaya osanda isulelwa icala lokuzama ukuphuma elizweni legolide okungekho emthethweni. Indodana kaMnangagwa uDavid lomzukulu wakhe uTongai bakuhulumende kunye labangane bakhe osekudale inkulumo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungela ezombusazwe umnumzana Difa waJapi Bangodube.
Okokuqala esingakubeka kube mgceke ukuthi ikakhulukazi abantu abavame ukuthi babe duze laye uhulumende noma ngithi duze laye umongameli ngabantu esibabiza sithi ngama first beneficiaries awombuso, okungangokuthi akudingakali kakhulu, bekungela sidingo esikhulu kangako esokuthi kube ukuthi sekuyibo njalo ababebeqoko ukuthi bangene kuma positions ikakhulukazi ama positions lawa akhangelelwe ukuthi a very influential ku elizweni, ngoba nxa ukuba khona kwabo already noma ukuthi bengelawo ama position already ngenxa yokuthi nje base ngaphansi komdeni oyiyo ophethe ilizwe, ingakho bese bangabantu ukuthi ama first beneficiaries awombuso. Kodwa ke nxa sebebuya njalo sebebuya sekusiba yibo futhi asebeqotshwa ukuthi babuye bangene kuma position la, sokutshengisela sengathi ilizwe leZimbabwe alilabo abanye abantu abakhaliphileyo abangasetshenziswa noma abanye abantu abathembekileyo abathembekayo ukuthi abangahamba bayongena kulezo zikhala abengenza ukuthi basize uhulumende ukuthi andlondlobale.
Kodwa ke bakhona abathi abantu laba abakhethwa nguMnangagwa abayizihlobo kumba bangani bakhe ngabantu abaqeqetshileyo njalo abangenza umsebenzi ngemfanelo ukugoqela lo mntwanakhe undodana yakhe kunye lomzukulu. Ungathini wena ngalokho?
Sokungenzeka kube lento efanayo njengalokhu esikubonayo kholoko esikhuluma ngako kathesi, kusenzeka njalo kuqhubekela phambili kweminye imibuso ezayo, ngoba kwesinye isikhathi eziyizinto bayazikhangela bazikhangele besuka lazemuva. Ngikhuluma ngobuholi, babe sebefunda lokho okwenziwe ngama predecessors yabo, bebe sebecabanga ukuthi bona laba kathesi bengakwenza njani. Esazi ukuthi kona inga ukuthi mhlawumbe asithi nga kuyikampani ukubusa kwekampani lokubusa kwelizwe ngibona ngathi kulomehluko omkhulu kakhulu ngoba nga kuyikampani ikampani usungathi mhlawumbe usungafaka abanye abantu mhlawumbe senzele ukuthi mhlawumbe nga ungathembi abantu osebenzana labo ngoba sithi maybe laba ohlobane labo bebanga abengenza ukuthi abengenza ukuthi usebenze kuhle labo kodwa ke nga sesikhangela into yelizwe ngoba ilizwe nxa usuvela wathi usungumthungameli usungumkhokheli welizwe sokufanele ukuthi ukhokhele wonke umuntu ophakathi kwalelo lizwe ilaloba ukuthi uyabe njalo kodwa ngokwesofuthi utshengisele ubuqotho bakho njalo utshengisele ukubethemba ngokubeseka ngokuthi ubafake kulawo ma positions so ke kungenzeka ukuthi singaphinde sikubone njalo khona lokho sesikubone kathesi
manje ngokubona kwakho kuzenziwani kwela kusasa sokulomnyu hulumende omutsha asoze sibone na sokulisiko lokuthi umongameli uyahlala ekhetha izihlobo labangani
njengoba njilo wabugande phambilini ukuthi okukhona ukuthi ilizwe kufanele ukuthi litshengisele ukuthi liyethemba abantu balo njalo liyethemba abantu elibaproducer from ama universities okungakuthi bekungabe kuhle nxa ukuthi uhulumende engatshengisela inclusiveness noma mhlambe ayithathe abantu abadlala lezo ndima noma abafake kulawo ma positions kungabi ngabantu abaphuma ngaphansi komdeni wakhe njalo kungabi ngabantu aba directly related kuye ngoba lokuyana kuyaze kule infringement njalo kuyaze kule kuyaze kule kuphambana kwama committee okuyabese kusenza ukuthi kungasasetshenzwa kuhle ngoba even noma labo abanye abantu ababesebenza kulawo ma departments akekho oyabezene ukuthi abakhuze labo ngenxa yezizathu zokuthi bayazi ukuthi automatically laba that directly linked to the president.
Lo ke ngumnumzana Difa wajaphi Bhango Dube ocubungula izombusazwe. Umanisipala wakoBulawayo uzasungula uhlelo lokudobha ingcekeza lokubutha izibi kuleli dolobho kusukela mhla ziku-1 ngenyanga ezayo kusiya phela mhla ka-7. Uhlelo lolu luza ngesikhathi abahlali bekhala ngokuthi sokugcwele ingcekeza ndawana yonke koBulawayo. Umeya waleli dolobho omutsha umnumzana David Coulthard ubambane lezisebenzi zenye inkampani ngomgqibelo bedobha izibi okungumzekeliso athi kumele ulandelwe izakhamizi. Kumbiko wawethule izolo umanisipala ukhuthaze izakhamizi ukuthi ziphatheke ngokugcweleyo kuhlelo lwabo lolu abalubiza ngokuthi yi-spring cleaning campaign ukuze idolobho lihlanzeke. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso emela izakhamizi eyibulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Uluhlelo oluhle kakhulu lolu esibona ukuthi luyancedisa kakhulu izakhamizi. Luke lenziwa futhi kulomnyaka ophelileyo sabona abantu bebhatheka kilo kodwa nxa seluqhubeka lusenza sibona ngathi kuzancedisa kakhulu ukuthi abantu bananzelele ukuqatha kokugcina idolobho lihlanzekile. Khona kwanti abantu bazafaka amakhanda ndawonye abantu babizwe sonke sithi cwi sithanyela sithi cwi sidobha izibi. Kuba yisifundo kithi kakhulu ebantwaneni bethu ndethemba nxa siya khona sihambela abantwana bona abancane bezikola ngoba baye bayingxenye kwenzela ukuthi ekukhuleni kwabo bananzela ukuthi uhlanzeka kuyinto eqakathekileyo esenza sihlonipheke njengedolobho.
Kuyini ongakukhuthaza izakhamizi ngenhlelo ezinje ezimayelana ngokuhlanzeka kwedolobho?
Eqinisweni siyabona ukuthi izibi endaweni eziningi ziyalahlwa. Ungangena emalokishini lapho esithi ngama-open spaces uyathola abantu belahlile izibi. Ungene phakathi edorobheni esithi ne-central business districts uyathola izibi zilahliwe. Kodwa kuliqiniswa ukuthi izibi lezo azizivuyeli. Izibi lezo zilahlwa yithi thina izakhamizi zakoBulawayo. Uyikho-ke sokubuya lolu hlelo lokubana uhlelo lolu zabe ukusifundisa ukuthi izibi zingalahlwa nje mahlayana. Ungangena kathi sikhona apha edorobheni njengoba sisitsho kulobu thapho obukhulu esibunanzelelayo. Ungahamba ngale kubo 5th Avenue enanzela abantu ukuthi kuthengiswa njani laphana uyobona idoda esuka laphana iyesabeka. Nxa kathi singangena sebetshayise bona abana abantu Christus and Sana u-5th Avenue. Uyathola umgwaqo wonke ugcwele izibi. Kusitsho abantu abanxa betshayisa abaphonga ukutshayisa betshiya izibi khona phana betshiya amatshe khona phana kuyinto engalunganga. Sukela futhi ingena nje ezitaladeni athola kukhona abantu abalele ezitaladeni
abantu abavela kwezindawo abangahlali kobulawa abavela kwezindawo abanye abantu abavela kwale emashonaland abanye bevela kwanale emaswingo abanye bevela emidlands bebuya khonapha bezothengisa izinto abazithengisayo ngenxa yokuthi into zabe athi bezithengisa zisaphelanga abasabuyeli emzini yabo abasagada amabhasi buya abavela khona sebelala ezitarajeni muzathengisa insuku ezimbili ezintathu ukuze kuphele konke lokhu eqhubeka khonapha leyo engcolisa idorobho lakobulawa so thina sithi asifakeni amakhanda ndaweni njengezakhamisi sifundisane sikhuzane kungabi lo muntu olahla izibi bese sithuma siphala lamapolisa abancedise kakhulu kakhulu e-central business district ukuthi abantu laba lalesitaradeni babangavunyelwa bangalala esitaradeni kuyibo abafaka ingcekeza enkulu laphana edrobheni babuye lapho futhi lanxa sebefuna ukuthi sebephathekile befuna ukubana bayazinceda bayangena emkotweni khonapho lenceleni kwemgwaqo khonapho bezinceda kwangona kuyingozi empilweni zabantu ngoba idorobho kuyazingcolisa so ke sithi thina njengezakhamizi siyacela ukuthi singalahli izibi egangeni iziba zingene emabhibhini ukwenzela ukuthi zibe zothathwa khonaphana singambona lo okwenzayo asifundeni ukukhuzana singameli kuphela ukuthi umasipala uzakhuza umasipala wakhona yitha sikhuzaneni idorobho elihlanzekileyo liyahlonipheka njalo kuyenzala ubana lidonse labe singama-investors babuye bezovula amabhizinisi khona akulamntu ongavula ibhizinisi edorobheni elingcolileyo so ke izakhamizi ukuthi singazincedisa ngokuthi singalahli izibi egangeni
lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso emela izakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association obexoxa lo ntungameli inkomo Studio 7 ecingweni ekhona le kwaBulawayo. Inhlanganiso elwela ilungelo labathandana bengabobulili bunye eGirls ithi liyanda inani labathandanayo beyibulili bunye ezikolo endaweni zokukhonza lelizweni lonke jikelele. Intatheli zindaba yeStudio 7 uTobias Mudzingwa usiphalo ludaba ngokugcweleyo eseHarare.
Abathandanayo bebulili bunye bathi bayemukela ngenjabulo ngokwanda kwenani labo. IGirls ithi inani labantu laba likhutshulwa ukutholakala kolwazi lokuzimela hathi ukutshelwa ngabanye abantu ukuthi kumele bephile njani. Omunye wabemukela ngenjabulo lelinyathela nguJames Zikhali othandana lomunye wesilisa.
Ngeminyaka e-24 indaba yami ngiqalisela e-Jam ngikhuleni nemizetshana labanye siza ngifuna abantu bele esilisa. Kathaso sizathu sokuthi ngazenza kodwa yengumuntu ozele enjalo ezindami ngokubonakala kwami osokuzisithi ngumuntu wesifakanza ngowesilisa.
Omunye wakhe ofisa ngokwaziyo ngegama elithi Nolwazi uthi kuyajabulisa ukubona abanye abanjengaye sebephuma mgceke kulezi nsuku.
Kudala bekunganje ngoba wawungathaywa kungazi ukuthi njengamso inkazana qede ngithane lenye inkazana kodwa wathe sokungcono ngoba senelise ukuhamba emgwaqweni sikhululekile loba nje besakhona belokhu besichothoza. Mina ngikhaya sebekwazi ukuthi ngithanda amankazana angeke ngithi into ebajabulisayo kumbe abayithakazelelayo kodwa abangizondi ngenxa yalokho.
Uthanatswa Gumbo isikhulumeli senhlanganiso seGirls uthi ukwanda kwabantu laba kwenziwa ukuthi iningi labantu selikwazi amalungelo abo.
It's the LGBTI movement which has gained more momentum and visibility leading to increased awareness.
Unkosikazi Virginia Magigwana isakhamuzi sempophoma kobulawayo yena ke uthi liqiniso ukuthi sebebanengi abasakhulayo abathandanayo bebulili bunye.
Izicabane zikhona and ziyanda ngoba ungahamba kuleli khona uyabona bhuti ongisisi uhambelani khona yikho khona lokho nama ngisazwisisa ukuthi kanti kwenzakalani waye abantu abathi sengathiwa bathatheka ngakho kakhulu nongikwami ukuthi ngumkristu so ubutabana angibusapoti so ngathiwa yistayila.
Umqoqi Ncube ohlala kobulawayo uthi kulabanye abatsha abathandanayo bebulili bunye abaphanda imali.
Abanye badalwe bavele banjalo it's not by choice abazikhethelanga kodwa kuzoba labanye abantu abakwenzela ukuthi bafuna imali. Singananzelela abaningi sebetholakala besenza ukuthandana ngobulili obufanayo begijimisa ukuthi bethole imali.
Umkhokheli wesikolo sabafundisi ese-Theological College of Zimbabwe umfundisi Ray Motsi uthi akusoze kusize lutho ukuchothoza abathandanayo bebulili bunye.
Nxa umamakho eloya uyamthatha njengomama umhloniphe akutsho ukuthi ukuthi kona uthanda izinto aziyenzayo kuyafana lokuthi umntanami mina nga ukuthi kona umntanami uzaba gay kumbe lesbian ngiyabe lokho ngimthanda njengomntanami kodwa akutsho ukuthi ngiyasekela kumbe ngithanda izinto aziyenzayo
inhlanganiso yebona ngezobudlelwane bamazwe omhlaba e development and cooperation ithi ngomnyaka ka 2019 iZimbabwe yayilabathandanayo bebulili bunye abafika isilinganiso sokulichumi ekhulwini 10% okutsho ukuthi umuntu oyedwa phakathi kwabalichumi wayengaba kusimolesi loba inani labo lisanda imithetho yelizwe ebalisa isisekelo sombuso kayivumeze kulobolana kwabantu bebulili bunye imele iStudio 7 ngiseHarare nginguTobias Mudzingwa.
Siyabonga Tobias. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usevimbe iziphathamandla zikahulumende ukuthi ziye kwamanye amazwe ngaphandle kokuthi inhambo zazo ziphathelane lentuthuko yelizwe. Iphephandaba lobulembu lezimlive.com lilodaba lokuthi isiphathamandla sebandla le-CCC umnumzana Job Sikhala osehlezi esitokisini okwedlula umnyaka engathoniswanga walelwe ukuchuthelwa icala lakhe lokutshotshozela udlakela izolo ngumantshi weHarare. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Njani basakazi beStudio 7 kunye nabalaleli okhuluma ngunyathi silobele CS ngithi ngiphawule lapha kule ndaba yezidakwane mina ngokwami nje angiyisapoti nje ma ifunwa ukuthi inani lezidakwane liyakhuphuka elizweni nje mina ngokwami nje ngithi hhayi kube kuya ngama uhulumende nje kube ayivala le nto nje bephume kwamanye amazwe mhlawumbe bafuna ukwenza le nto yabo ngoba thina sathi sikhula vele sakhula singazi ukuthi kuthiwa kulo mfana othandana umfana or kule ntombazane othandana nentombazane yinto nje esiqala ukuyibonela khona lapha kahlekahle e-South Africa kodwa usuthi masiqala ukwanda nangapha ekhaya eZimbabwe hayi futhi yinto enzima impela le uhulumende nje ngithi nakazama ukuyithathela inyathelo kumbe abahlali bendaweni nawo bazama ukuyisukumela le nto ingaqhubeki ngoba kunjenje umzali maye kuzalile yabe bhekele abazukulu from kuwe kodwa uzobathatha ma ungabona sithandana nomunye umfana or intombi athandana nenye intombazane isizwe sikhulisa kanjani isizwe sakini uwumuntu wesilisa uthandana nomunye umfana ngithi nje nibambe lapho nje kodwa uhulumene azame impela nje ukuthi hayi aqinise amasokisi nje lapha anyusa amasokisi aqinise iy'ntambo mpela ngiyabona
salibonani basakazi be-Studio 7 yalibingelela labalaleli hhayi siyamuzwa uWalter Mbongolo lo ocikenelezombusazwe uthi yena uChamisa wadliwa ngumonzo ngu-Congress bedinga isikhundla sika-General Secretary ukhuluma amanga uChamisa wayewinile kumonzore lapha uthwangirayi nguye ayenza ukuthi umonzore thathe lesiyana sikhunda ngenxadi wayekwathi uChamisa mfuna abe ngubani so thina kasifuna abantu abakhuluma amanga sithanda ukuthi abantu befakaze iqiniso ku-Studio 7 ngiyafanana labantu ababesithi bona umama Makhube kwasebenza i-tribalism ukuthi ephume e-Cattle Park babefakaze amanga okuzwa ku-social media bengabuzanga ebandleni ukuthi bezemkhiphe kade sisekhuluma umama Makhube ukuthi kezwa kuhle angazi ukuthi bathini akumelanga lingamadoda likhuluma amanga kade sithi wena i-CCC yesabukwenza ama-structures ukuthi uChamisa ngokuzodliwa uChamisa edliwa ngimbani uChamisa uyathandwa ngabantu uyafuna kawufuni and vele la ma-structures angona wafunawo nalawo uzowabona ezivulini akula ma-structures azayenziwa ku-CCC kanti funa ama-structures anthina sidla abantu abala ma-structures abanye vele abazuzanga yena ukhansila bela ma-structures vele abantu abakwazi ukuthi ama-structures ngawani si nje asikwazi vele ukuthi uncedo lwama-structures ngolwani mina ngikwazi singatho siyavota ngevoteli uChamisa lo-NP we-CCC lo council okuningi angudingi sibaningi esingakudingiyo khona lokhu ubuza izanu PF iyakwazi ukuthi yadliwa yikho ubona ihlukumeza abantu kabuhlungu angaka ngemva kokhetho ibuhlungu ukuthi yadliwa ngabantu buza izekho ukuthi yathola njani 103.6% uyekele ukukhuluma amanga lapha kuyini ama-structures sweatshirts. Sina say even na i friend day elections singena ama sweatshirts zana isini.
Kuyachelela. Hayi lami ke ngiphosela ijikayo. Siyakhala sonke ekukhaleni kwethu ukuhlaziya ukuthi siqondise lapho kutsheke khona nami ngiqondise. Uhlupho lunazo esinalo lunye. Emazweni ethe Africa silohlupho lulodo ukuthiwa ukuthi sifuna abantu bafuna ukukhokhela bengafuna ukukhokhelwa yilo uhlupho lukhona ngitshonga ukuthi eZimbabwe ngithe Africa there are very few countries lapho abafuna khona ukuthi abantu abafuna ukukhethwa bekhokhele hayi khona ukuzikhetha ukuthi wena ufuna ukukhokhela so ma wena ungafuna ukukhokhela kodwa wena ufuna ukukhokhela abanye uzahlala unamaphutha amaningi manje mbuya ngakithi kithi sile problem mpela enkulu kakhulu eZimbabwe ngoba ama leaders agcina khona lapha nanyakana sindibhuze 1980 ukuba la ma leaders ayengama leaders afuna ukukhokhela akhethwa ngabantu ukuthi bekhokhele ungabona umuntu ekhokhela abefuna ukuyahlala yedwa ahlale namakhiwa kodwa sithi amakhiwa wrong kodwa umbone siyahlala kuma suburb engafuni lokuthi esondele eduze labantu kodwa umbone sehamba egadwe ngamapotikali ngayo 27 uyesaba nabantu abakufaka esikhundleni ngoba ufake laba bantu ngiyakhumbula mina ukuthi manje siyakhangela phela abantu abaningi ama leaders ukhawunda uzumtola ethwele emasimini umuntu egebha umtolela egebha lo mbaba unkomo la akuzama khonoko kodwa kasethole ukuthi no laba ama dictators vela asafuni lokuthi akwenze khonoko ngoba bebona ukuthi uthandwa ngabantu hey kwafa akwasala amasela kwafa ababusi siyabonga thank you
sanibonani sanibona kustudio 7 onibulisayo-ke lapha ngumdala ukhumalo ngilani egoli bakwethu singawona la ama-elections asanda kwedlula hhayi selidumele edlula nangakwa kuthiwa nguye sewinile uchamisa usegoqa izandla uthi into yonke izolungiswa yisadidi lanxa kule tangible evidence ebonisayo ukuthi icala leli angaliwina ama-voters roll ebengekho right ini yonke into nje ibingekho right ukuthi naye azame umnyimzamo ukuthi ayekhoda avikele avikele ivoti labantu akasenaso leso sikhathi right so kumele ukuthi abantu manje babathembele emuntwini ongenani nabo naswaye ngangithi mina ochamisa laba bangama-opposition emini phakathi kwekusuku bayizanu-p f pew zanu-p f ngoba angeke ukuthi uwumuntu phezu kwento engaka ungathathi i-action ithi u-action uzayithathelwa ngabanye abantu hayi hhayi bengadlali ngabantu and abantu basemadebheleni basezohlonisa nzima ngakho lokho akwenzayo ushamisa kuma-roadblock bayasikhulumisiyona emaklinika bayasikhulumisiyona kumawomafes bayasikhulumisiyona abantu bemadebheleni ngiwo azadonisa nzima ngoba bazobe befostelwa ukukhuluma isishona ngenkani bayaganga babadelelile bangabavoteli
salubonani salubonani studio 7 okokuqala ngithanda ukuthi sibonge laphana ku-Victoria Falls kusodolobho indlela abayibambe ngayo amakhansili angavumanga ukuthi akhethelwe kodwa wona azikhethele umuntu amfunayo kuhle lokhuyana akwenzileyo ukuthi ngabe nakobulawayo kuvele kube bazikhethela kobulawayo ngabe nakho siyajabula futhi kakhulu kodwa nako umvuselo omnye umoyo engingawutholi kahle ukuthi lawo mantombazane engimuzwe ekhuluma njengamanje lo othi unolwazi othi yena uthanda amanye amantombazane ukuthi into naleyi kuyinto e-right kathi wayi singaqali sibona amadonki enduna vele sithanda amaduna wodwa le nkomo sibone ezisikazi zithandana zizodwa ngayo kathi abantu sokungena moya bani ayikho indaba enjalo leve yidoti doti angeke kuze kuthiwe amalungelo omuntu abantu bangatshaywa abantu bayekela ukulungisa amalungelo abantu ekutshayeni abantu lapha besenzani yini isitabane umfana kufanele ukuthi akhule abe ijaha athathe umfazi abe nomuzi kuzala abantwana akhulise isizwe sakubo izitabane zona zikhulisa isizwe sanga joni izitabane ababusayo babenabo emakhanda bengathi akasebenze ngenye imini sengasijwayeli kabi la
studio 7 siyabonga umsebenzi singena labalaleli bomsakazo wenu studio 7 ngithanda ukudana kakhulu ngokuthi izanu PF sizimisele ngempela ukuthi zijetiwine ukhetho bathi baqhubeka bafake cabinet baye emazweni bafike bekhulume bengamamelwanga umuntu lapho ku-New York bezizamba ngama-president bawinile bengabaya president izinto ezibalu. So umbuzo wami sekutheni ke obelieve God besithethi yipi umkhombandlela abazawenza kwenzela ingane zethu ngoba isikofisi sabo siyadula oqala imisebenza yikho kulesomiso njengamanzi indlala izoba ikhona izulwa ngeline kakhulu lonyaka. Kuyini into abazoyenza ukuthi ingane zethu zilale zidlile silale sidlile ezimbabu ngaphandle into abazosenzela abantu besikhandele ipassport kuphela ingane zegcwale passport office zonke zibaleka ziyefuna umsebenzi Botswana Zambia South Africa ezinye ziyefela kulempompo ezinye ziyotshiswa ngamathako South Africa ziwe ezikafuleni kuwo Botswana yilo ilizwe lelo abalifuna ulibamba ngenkani abantu bezana ukuthi sifuna ukuthi siphathe idonki ziphume impondo kuhlushekiwe kunje yikho nje abasithembisa khona ngoba emgwaqo sisakhuluma kwezibhedlela sisakhuluma ngoba kubahlulile sisakhulumela ukuthi ukudla kuyophuma kuphi abasiphendule abantu bezana sabona.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika sokusele amalanga amabili nje kuphela ukuthi uhulumende welemelika avalwe ngoba kungavunyelwananga ekusayina ezinye zenhlelo zikahulumende. Uhulumende engavalwa ezinye izisebenzi zakhe ezibalisa abakubutho abasoze baye emsebenzini kumbe khona ukuthola iholo. Kolunye udaba lwezemelika, imota zohlobo lwamatank ezempini ezithiwa ngama-Abraham ezaphiwa amabutho akwele Ukraine nguhulumende welemelika zize zafika izolo kwele Ukraine. Lokhu kwenzakala amabutho akwele Ukraine eqhubeka ekhulula izigaba ezaze sezithunjwe ngamabutho akwele Russia. Ubuhlaziya lolu daba sixoxele locubungula ezombusazwe umnumzana Busani Ntini.
Ngombono wami mbonangani amabutho e-Ukraine loba ukhanya ephumelela. Aphumelela kunje kodwa vele into asaba abayilwelayo kwesinye isikhathi yokuthatha umhlabathi ama-building asaba wonke abulawa abaku-ground. So uthatha nje into esisele vele isidilizekile. Kodwa yebo kuyakhanya bayathatha mbijana kodwa kakulula indaba yakhona. Mbonangani le Russia lalo liyakhanya ukuthi liyazama lapha nalapha. Kodwa mina ngombono wami ngibonangani vele khona ukuthi impi leyo ibe khona kuze kudlule umnyaka. Kimi kuyatshengisa ukuthi le Russia liyehlulekile ngoba ngokuya kwakumele vele kungathathi isikhathi eside nxa ukuthi le Russia lalikwazi lalifuna ukukwenza. Njalo siyananza ukuthi le Russia lalo limadabudabu. Siyabona ukuthi kule ama-mercenary abo lade ade esebenza lawo umkhulu wabo usebhubhile njalo akukhanya ukuthi lokho besabancedisa yini ukuthi lokho bencediswa yini ukuthi bephushe amabutho e-Ukraine. So mbonangani Russia imadabudabu ngombono wami njengoba ngishilo phambili impi le kwakungamelanga idlule umnyaka. Ukudlula kwakhe umnyaka kuyatshengisela ukuthi le Russia kukhona okuhle lingakwenziwa.
Lo-ke ngumnumzana Busani Ntini ocubungula izombusazwe obekhuluma ecingweni le-Studio 7 esesigabeni se-New York.
Hey. Manai. Wazen. Zwa. Khonja njanga window mthoba. Khonja njanga window mthoba. Zwa. Khonja njanga window mthoba. Zwa. Khonja njanga window mthoba. Manai. Khonja njanga window mthoba. Conjunction of windom topper. Conjunction of windom topper.
Mina nsobare ingoma kama 99 isigubela ke uhlelo lwethu lalamhlanje ke sithi chazi inhloko zendaba. Ukukhethwa kwesinye njalo isihlobo sikamongameli Emmerson Mnangagwa mnumzana Martin Rushwaya ukuba ngumabhalane kamongameli le cabinet kudanisa abanye. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, igama lami nguChris Gandela.